Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 29 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ichechi kufanele ukuthi isebenzise ama structures ayo lama congregation ukuthi ichazisele abantu khona okwesibatshele khona ukuthi biometric yabi menjani lokuthi barejista njani lokuthi kunokufunakalayo kunjengaproof of residence.
Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bebelomhlangano wemfundiso yokuhlaziya udaba lokhetho lomnyaka ozayo kobulawayo.
Hayi umkhankaso wethu uyakhuba kuhle sibili ngoba okwakuqala iveki yasipha thina imvumo yokuthi sikhankase njengoba ukwazi ukuthi yonke into kumele iqale iye kuveki leyo okuhambelana lezokhetho.
Inhlanganiso zabasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote ngobuningi. Inani lezethekeleli edolobheni leVictoria Falls libikwa liqansile kumaviki ambalwa adluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance lamhlanje bebelomhlangano kobulawayo wokuhlaziya udaba lokhetho lomnyaka ozayo emzameni yokwehlisa udlakela ngesikhathi sokhetho lokukhuthaza abantu kuba bayebhalisa ukuvota baphinde bavote ngoba eZimbabwe kulamakholwa amaningi kakhulu asezingeni lokuvota kodwa esesabela kachana esithi akazingeni ezombusazwe. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa indlela entsha yokubhalisa ukuvota abayithi biometric voter registration. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho ezweni, iZimbabwe Electoral Commission, isilinde imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa ukuvota. Umkhokheli webhodi yeZimbabwe Christian Alliance, uReverend Obed Shatai, uthi balungiselela ukuhlomisa abantu ukuba bayevota.
Njengamabandla sithi sona iChurch kumele ibe kwazi ukubana ilamalungelo ayo. Uma indaba zokuvota le mpumelelo yaleli lizwe akungeke kwenziwa ngabantu nje kodwa kwenziwa ngabantu abakhonzayo lathi. Yiko ke sikusigaba lesi sokubana ukuhlomisa abantu ukuthi babekwazi ukubana labo balamalungelo ukuyovota and ukuyovota ayisosono.
Kunje ethi bakhangelane lokukhankasa befundisa abantu ngobubi bokuphatheka kudlakela ngoba kuphambana nemilayo kaNkulunkulu.
Ubudlwangudlwangu iyo enye indaba esifuna ukubana uma uNkulunkulu angasisiza ngoba uma bekhuluma bathi bona ipercentage esikhulu lapha eZimbabwe abantu bangkhona ngamaKristu. So uba udlwangudlwangu usiba khona kutsho ukuthi ngamaKristu abayosenza lowo udlwangudlwangu. Yiko ke sithi njengamabandla siphume phandle siyofundisana ukubana bakithi ubudlwangudlwangu ayisiko ukuthi okwenza ukubana ilizwe liphumelele, ayisiko ukwenza njalo ukubana abantu banjani bawina ama-elections. So abantu kumele sibe lokho sithandana, sibekwazi ukubana sisidalwa sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kafuni ukubana sitshayane, uNkulunkulu afuna ukubana sichithe igazi.
Ukhomishina wezeki uDokotela Qhubani Moyo ukhuthaze abafundisi abasuka kumagumbi amane eZimbabwe ukuba bancedise ngokufundisa amakholwa ngokhetho.
Ichechi kufanele ukuthi isebenzise ama structures ayo lama congregation ukuthi ichazisele abantu khona okwesibatshele khona ukuthi biometric yabi menjani lokuthi barejista njani lokuthi kunokufunakalayo kunjengaproof of residence lokuthi nxa umuntu engalayo uyenzani ukuthi uyabhala affidavit ethi ukuthi yena ngubani ohlala endaweni enjani.
Inhlanganiso esebenza ledale lephalamende eZimbabwe, i-SAPS, ithi seyakhulumisana leZek mayelana lokuhlomisa abantu ngolwazi lokuvota njalo basebenza lenhlanganiso ezimbalwa ngemizamo yokuthi abantu bazi njalo baphatheke ekhethweni. Umqondisi wenhlelo eSAPS uMnumzana Henry Ndlovu obesemhlanganweni weZimbabwe Christian Alliance uthe sebelinde iZek ukuba baqale ukufundisa abantu ngezokhetho okugoqela uhlelo olweBVR.
Njengenhlanganiso esesikwenzile ukuthi lathi sibeke isicelo kuZek ukuthi lathi sihlanganyele kumsebenzi wokufundisa abantu ngezokhetho, ngakho ke iZek basivumele ukuthi sisebenze lo msebenzi.
Unkosikazi Louisa Mangisa osuka ebandleni leWord of Life uthe bafuna ulwazi oluningi ngohlelo lweBVR ngoba lesikhathi sesihambile.
IPVR lei, I think we need more awareness. Sifuna ulwazi oluningi ngakho. Ulwazi alukafiki kakhulu ebantwini. Ngasikhangela isikhathi ukuthi khona ama elections akhona unyaka ozayo.
Wuthi unkosikazi Sigenzile Zikhali we Anglican Church St Mary's eFamona uthe isikhathi sifitshane njalo imfundiso eningi kumele iye emaphandleni.
Ngize ngithi lapha emadolobheni kungcono. Kanti emakhaya kufuna ithuba elide lokuthi bafundiswe njalo balokwethuselwa okuningi. Bazakwesaba vele lokuthi bakwenze khona lokhu ngoba babesesaba ukuthi kahle ukuthi sesibona umpikitsha kho siyakwazi ukusapotela abantu. Kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba omama bacindezelwa phansi isikhathi zonke. Sifisa ukuthi omama labo ngabaphakanyiswa lathi siphakamisane sithole lezo zikhundla kuze bonke abantu ngoba lesi kuswelayo omama nxa bengekho ngeke sifinyelele.
AbeZek babika ukuba lokhe belinde imitshina yokubhalisa ukuvota bethi noma umuntu engela ncwadi elekheli ulakho ukubhalisa ukuvota loba elesithupha ngoba ezabhala i-affidavit ekhomba ukuba uhlala kuphi, kodwa bethi ozafumanwa ebhalisa kabili uzabotshwa lebizo lakhe likhutshwe kuluhlu lwabazavota. Kulabo abangela ncwadi zekheli bamele baye lapho okubhaliswa khona ukuvota lesithupha bazancediswa basayine i-affidavit babhalise ukuvota ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota. Bethi bakhangelele ukuba abantu abafika izigidi eziyisikhombisa bazabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sikhangela umkhankaso wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Inhlanganiso zabasakhulayo ziyaqhubeka ngomkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote ngobunengi kukhetho oluzayo. Enye inhlanganiso lezi yi-Community Youth Development Trust, yona esebenzela kakhulu esigabeni seGwanda. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Linda Mpofu.
Hayi, umkhankaso wethu uyakhuba kuhle sibili ngoba okwakuqala iZek yasipha thina imvumo yokuthi sikhankase njengoba ukwazi ukuthi yonke into kumele iqale iye kuZek leyo okuhambelana lezokhetho. So thina yasivumela silawa amaphepha okuthi siqhube umsebenzi. Yikho-ke hhayi-ke amaviki amathathu adlulileyo sike salontsha iprojekthi yethu yona leyo yokuqhuba ukufundisa ulutsha ngokuthi kuye vodwa. Yikho-ke hhayi iqhuba kuhle kakhulu. Ngikhuluma nje silama road shows esizabe silawo iviki elizayo kubo Blanket Mine evumba khankasa ngokuthi ulutsha luyebhalisa ukuvota.
Lingena zonke indawo emadolobheni lasemaphandleni.
Yethina njengoba sivele siseGwanda okuyiso isidididi kisemathebeleni south. So sisebenza khona phaya eGwanda eTown sibe sesingena nje emakhaya anjengabo eGwanda North siye la kubo Bait Bridge siye le Matopo yikho lapho esikhankasa sikhona.
Bathi no ntanga bazimisele yini ukuvota ngobunene?
Ukukhankasela ulutsha ukuthi luyebhalisa ukuvota kunzima kakhulu ngoba ulutsha lusafuna sibili ukuthi lukhonjiswe njengentombazana. Okwakathesike kusanzima, hayi nasikhangele sebencibilika sebenzisa indlela zabo zona lezi abazithandayo ukugida ukusebenzisa amayezi amadrama ukusebenzisa ama-road show ukuthi hayi buyanini lizokuza ukuthi siliphatheleni abantu kabahambe bayebhalisa ukuvota.
Hallo ke ngonkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Omunye owaya ekuphumuleni kupentsheni wayesebenza njengomqondisi weplazi ufarm manager uthi ukuxotshwa kwabasebenzela kulolu hlangothi njengaye ngesikhathi uhulumende weZANU-PF ethatha amaplazi ngodlame ngokunye kokwangezelela ukubulala umsebenzi wokulima elizweni. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Themba Mlotshwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa nasitshiya galombili 78 udabuka esigabeni semsengezi ulokhe ebuhlungu uMlotshwa ngokwenzakala ngaleso sikhathi exotshwa yena labanye umsebenzi ilizwe lonke.
Ukuthi sasuswa emaplazi ama-farm manager angasavunyelwa kwathiwa wena nekhiwa lakho yini abantu ebelicindezela izisebenzi. Sathi hayi zwanini ningahlala nami mina siyafanana sijwabu linye ngizalifundisa how we go uzihamba njani emaplazini silima njani kodwa konke lokhu kwathini kwachithwa kwathiwa hamba nekhiwa lakho lonelo ngokuphuma kwami ngakwenzayo.
Uthi lanxa seluvuselelwa lolu hlangothi lwabaqondisa umsebenzi emaplazini ama-farm managers akusafani lalokho obekusenzakala esikhathini sangemuva uhulumende engakathathi umhlabathi. Bona babefundiswa ngokujulileyo ukuba umuntu usetshenziswa kanjani lapha eplazini.
Sathatha imfundo evele emakhiweni sayifaka nathi lapha ingasi ukuthi uyithatha kuphepha ukuthi enza lokhu ube ngu-yes man do this yes enza lokhu yes loba kukubi uphonga ukuthi yes loba kukuhle uthi yes. Sayifundiswa loo nto khathesi abakhathesi ukuthi singabatshela ukuthi kuhamba kanje sebesiye sebesazi nabo khathesi as time goes on but kweso sikhathi kwakungakwaziwa ukuthi kusebenziwa kanje kwenziwa kanje kwenziwa kanje. Nxa usebenza usazi na ukuthi umuntu lo engusebenzisayo ulegazi elifana nelami uyaphefumula umphefumulo engusebenza yes kumele asebenze azawukwanisa na ukuthi hey lapho sengifike lapha yes engidiniwe ajiye.
Useyakhele esigabeni sebhanketi ngemva kokuba esebenzekiso okweminyaka edlula engamachumi amabili 22 years waxotshwa kulelo plaza ayelilondoloza engufarm manager. Kuthiwa abasadingakali abanjengaye kodwa uthi osekumjabulisa yikuba esekubonile ukuphosisa kwakhe uhulumende esezwisisa ukuqakatheka kwalaba bantu sebedingwa ukuba baqhube umsebenzi wabo lanxa ethi kungasafani langesikhathi yena labanye bakhe bebengofarm manager. Uhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF uhluthune amapulazi abesezandleni zabelungu ngenjongo yokuwanikeza kuzizalwane zakuleli kwaxotshwa izisebenzi ezazisebenza kiwo. Iningi labanikezwa lamapulazi bebesehluleka ukuwalima ngokwaneleyo kwabangela ukuswelakala kokudla elizweni leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Emmanuel Macron wakule France ubika ukuba okumqoko azalwisana lakho ekuqaliseni kombuso wakhe ngabesimuslim abedlulisa amalawulo abalwa becatsha ukuze enelise ukufeza isithembiso ebantwini belizwe lakhe sokuqinisa ezomvikela. Umongameli Donald Trump wele Melika lomkakhe unkosikazi Melania Trump balubhekise esigabeni seTexas esehlelwe ingozi yempophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu eliningi elilethwe isavunguzane esithiwa sona Hurricane Harvey kodwa kathesi esiyehle ulaka lwaso kodwa lokhe izulu lisina. Inani lezethekeleli edolobheni leVictoria Falls libikwa liqansile kumaviki ambalwa adluleyo. Ilizwe leZimbabwe lithola imali yendleko zikahulumende kumali ebhadalwa izethekeleli kodwa ilizwe leZambia yilo eselithola izethekeleli eziningi ezizobuka impophoma zamanzi eVictoria Falls. Ukansila waleli dolobho umnumzana Ephias Mambume utshele iStudio 7 ukuthi imbadalo yokwethekelela ilizwe iphezulu kakhulu eZimbabwe enxa kuqathaniswa leyamazwe angomakhelwane okungaba kubangela ukuthi kungabi lezethekeleli eziningi eziza elizweni.
Ya, ngathi traditionally kulesikhathi phakathi komnyaka esisiba busy ngaso and in these months, this is our busiest period in the year. So I for sure must compare ngamanye ama periods of the year kathesi kungani kubizinyana.
Singathi thina kungaka kubangelwa kuyini?
Ngathi there are two or three reasons. One, it's traditional ukuthi isikhathi abantu abathanda ukuzivakashela prefer to come at Victoria Falls. So it's a traditionally peak period. Always two, I think kubangelwa ngama seasons.
Kati udaba lwe airport esizwa ukuthiwa uyiqhelisa kungaka kwabangela ubana kube labanengi abazovakatshela ilizwe. Kungawo liqiniso yini?
I siko qiniso lokho like I have said before, i airport sesibe layo for some months. But kwa kulama months amaningi when business was very low, imbangela ukuthi airport yona ngwayo cannot be i contributing sector a surge or iloku ze improvement in tourism because kuno one into abantu abaningi abakhala ngayo ngeairport yethu kumbe ngeZimbabwe bakhala ngama landing fees ukuthi ama landing fees are very high. Singaze sibe le airport enhle but if we are highly prized as we are and in comparison with Zambia kungani thina siyadura kakhulu. Ngize ngicabanga ukuthi in the past 2 or 3 months we have had ama prominent celebrities visiting not Victoria Falls and staying in Zimbabwe. For example, sake saba lo Will Smith, sake saba lo David Beckham and other prominent celebrities, world renowned celebrities. But ungathola ukuthi abane iningi la ngkhona lingavakasha, they would prefer ukuthi belanda e Livingstone. Ngani ngoba ama landing fees, ama landing rates ethu eZimbabwe adura ngenxa yombuso weZANU PF.
Alo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansila wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Siphinde saxoxa lo wake wamela idolobho leVictoria Falls edalele eParliament umnumzana Gift Mabena othi imithetho kahulumende yiyo eyenqabela izethekelele ukuthi zize elizweni ngobunengi.
Hayi, singaba ke sithi ayigcwele akhona nyana nje wona for i-business kodwa ayisiwo lawana amaningi kakhulu okumangalisayo.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangela?
Ukhangele kakhulu ukuthi umomo weZimbabwe nawawo wodwa yiwo oyenzisa abakhiwa angabuyi ngobuningi babo ngoba mbona indlela yakhona
imali sizwa kuthiwa ukungatholakali kwayo kwenza izethekele ezinye zingasaphenduki njalo nxa zike zafika. Kungakuliqiniso?
Ye, uhlupho yokuthi vele imali yona ngoba ayitholakali ayikho. Ilihlupho olukhulu ngokuqala lokho. owesibili ukuthi vele into abantu authorities imgwaqweke ithi igcile amapolisa abantu bava izivakashi azikhandi indaba amapolisa leyo owesikhathi ukuthi amaborder ayithi they are too congested ukuthi okunye umuntu ukuthi achathe kuba yinto ezima so abantu abavakashayo abafuni into ezanje abakhahlameza nxa kuyoba babe kuye holiday
sike sezwa ukubana uqhelisa kwe-airport ye-Victoria Falls kungani kuyenze ukuthi kube lezethekele eziningi kungakuliqiniso yini lo
thina esiku-tourism esanjena kwa-tourism kudala asiboni mehluko inamba ama-tourist khathi esiiphansi kulale kuneleyana ezolo kodwa abakhona nyana nje wena udivele ngesikhathi sona lesi sika-June July kujwayele ukuba yi-peak season ye-tourism e-Falls so akutshintshanga kakhulu but ayisibo labana azisiba labo ngeminye edlulileyo uyibona labo nje ukuthi vele babuya ngesikhathi sokuthi ngo-June siyaphambile ukufika u-December so isikhathi sabo sokuvakatsha
bakhona abanye esike sakhuluma labo abake bevakatshele eZimbabwe bathi bona sebabuya kabili kathathu belokhu besiza bona impophoma zona lezi zamanzi kuphela okunya kukho kubuyayo okuguqukayo ukubona njani khona
hayi vele inguquko yona vele kayikho impophoma yezo nje ayobe sathazile kuzozibona kuphela laba abasivakatshelayo ngoba lokho kuningi konke hayi lokhu kuyinto efanayo nje akwenza itshintshileyo
alo-ke ngumnumzana Gift Mabhena owake wamela idolobho le-Victoria Falls edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Amalwecacha awe-Islamic State aselahlekelwe indawo enkulu okumangalisayo ukugoqela idolobho le-Mosul elisanda kukhululwa ngamasotsha awele-Iraq. Okwamanje sokukhululwa idolobho le-Raqqa lapho amalwecacha la ayisithi isigodlo sawo. Ibutho le-Iraq lincediswa ngavela emazweni atshiyeneyo selikhulule indawo eyisilinganiso-phosi okufika amajumi ayisithupha ekhulwini 58%. UBrett McGurk omele umongameli weMelika kwinhlanganiso elusana le-ISIS e-Global Coalition to Counter ISIS uthi amalecatsha la abezama ngamandla wonke enyangeni eziyisithupha ezisanda kwedlula ukuthi ahlasele abalwisana labo e-Raqqa. Uthi amalecatsha la ayezama ukuhlasela le nhlangothi zikahulumende weMelika esebenzisa impahla kahulumende ese-Raqqa. Uthi konke lokhu sokuguqukile ngoba i-ISIS izama ukuzivikela lokubamba indawo ezingatsho lutho edolobheni le-Raqqa. Uthi amalwecatsha e-ISIS asephelelwe ngumphako. Ukulwisana lamalwecatsha la e-ISIS waqalisa ngoNhlangula. UMagaki uthi elemelika lincedisana lamabutho e-Syrian Democratic Forces ukwenzela ukwehlula i-ISIS. Uthi amasotsha la alabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo ezinjengalapho okuhlala khona ama-Arabs lama-Kurds azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000. Ugcizelele esithi impi le inzima okumangalisayo kodwa lizakhululeka ngenkani idolobho le-Raqqa.
Alolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Imizamo yokuthi kube lendizamtshina ethwala abantu lempahla phakathi kweZimbabwe leBotswana iqhubeka isehlula ngemva kokuba enye yenkampani ebeziphiwe imvumo yokuphapha ingasabanga lesifiso sokusebenza lumango. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Inkampani yendizamtshina ye-FastJet bekumele iqale uhambo phakathi kweHarare kanye leHabron lonyaka kodwa sekwehlule. Kusitsho ukuthi indlela yeHarare kanye leHabron izahlala ingela ndizamtshina. Lokhu kutsho ukuthi isihambi esifisa ukuphapha kumele siqale ziyejika eJohannesburg kwele-South Africa ukuze zithole indizamtshina ezazifikisa eHabron noma eHarare. Kulokukhathazeka ukuthi kuswelakala kwendizamtshina ephapha phakathi kwamazwe omabili kulakho ukulimaza amathuba okuvula amabhizimusi. Omunye obona ngezomnotho uthi lokho kulakho ukunyampisa inhliziyo zabafisa ukuthatha ihambo zebhizimusi.
For abantu abakubusiness, terms of the essence, this issue yokuthi people want to go to Gaborone from Harare have to fly through Joburg, it's a distraction cause. Usually people babefuna ukwenza ebusiness within a stipulated time Hence, it's an inconvenience with the go through your back because it would take a lot of time.
I see what about business kuphela abangafisa ukusebenzisa indiza kulabantu abafisa ukuphapha uma besiya eZimbabwe bevakashela ihlobo kanye labangani.
It's a major blow, sibili, to us abantu bokuthi we travel from Botswana to Zimbabwe beat on a regular basis or yeah, whichever way. It's a blow because look at it. Nxa ufuna ukuthi indiza mchini ukuthi eZimbabwe, you have to enroute South Africa from South Africa to Zimbabwe. Those are costs. And the other thing we would prefer on a linda be from China because look at it. Indaba zama roadblock nxa uhamba nge road. Look at the congestion ye border.
Ele Botswana lithi inkampani ye FastJet yanikezwe imvume yokuqala ukuphapha iSeharare ekuqaleni komnyaka. Kodwa kuphuza kokufika kwendiza mchini eligqonileyo. Kanye lo mumo omnotho ongamanga kahle ubone inkampani le isehluleka ukuqala ukuphapha kodwa ukukhangelela ukuthi FastJet iqala ihambo phakathi kweHarare kanye leHowron eminyakeni ozayo ithatha indawo yeBotswana yona eme ukuphapha kulomango nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowron kweBotswana.
Kulabanye abantu abathi bandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi amabandla aphikisayo ayehluleka ukubumba umanyano oqinileyo ongasusa ibandla lele embusweni. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma, umnumzana Edwin Ndlovu, oyiPeople's Democratic Party, lo mnumzana Jabulani Sibanda bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo asixoxeni olwethula ebulenjini beFacebook.
Naphandle kokuthi iZANU-PF must go kumbe umgayo must go, kuyini okuphethwe yilabo esithi ngamabandla aphikisayo okungenza abantu beZimbabwe bebethi ya nangu sesiwubonela? Ngoba thina njengeZANU-PF siphethe naleli balo lokuthi hayi sizama lapha sizama lapha kodwa sivingelwa yilokhu lalokhu okwenziwa ngabomo ngabantu abantu khonoko onto ekuthi kona nxa wena uyisizakani seZimbabwe ube nesibindi sokufuma uyokuma phambi kwabantu ngalo lona lingafaki imali eZimbabwe ngoba sifuna ukuthi bona umgaba zaphume. Nxa bengafaki imali eZimbabwe ngabana umgaba engaphumanga osokusapha kubana likusapha wonke umuntu sesihlupheka sonke njengabantwana bangaphi balapha eZimbabwe. So khona khona kuyatshengisela ona yikho lapho esula silahle khona ugaja thina siphansi ebantwini.
Baba Ndlovu, uyazwela lapha ke uyakhuluma uJuma.
Ebantwini siyangena silama-programs ku-ground. Khuluma nje ngomgqibelo omhlaka 2 September kumele sibe se-White City sikhuluma labantu sibatshela ngobumbano esifuna ukulwenza. iZANU-PF eqinisweni ela program eyenzayo ku-ground iya-abhuza ama-state resources. Bayakhumanda bamashale wonke ama-department kahulumeni abancedise nge-transport abancedise nge-mobilization hambe bebuthelela abantu. Kodwa-ke sithi thina-ke indwangu iyalukhutha ugatsha ngomnyaka ozayo 2018 izalukhutha-ke ugatsha.
Sesilo baba-ke uJabu Sibanda,
ibandla leZANU-PF linganqoba sibili. Angilisapoti mina kodwa ngendlela okwenza amabandla ama-opposition iyo azakwenza ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe, ngoba into abayenzayo icina idida abantu ingqondo bengaboni ukuthi kathi zeli kuyiwa ngaphi. Kathesi bayaphikisana bayalwa bayenzani.
Lapho-ke besilalele umnumzana Jabulani Sibanda, umnumzana Edwin Ndlovu, lo mnumzana Joseph Chuma kuhlelo asixoxeni Zimbabwe Today olwe-Facebook. Akwezemidlalo ngamafitshane, umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders u-Amin Somapiri sechiye umsebenzi. USomapiri utshele iStudio 7 ukuthi impela ulobele iqembu lamhla elazisa ngesinqumo sakhe kulandela ukungezwani phakathi kwakhe lomqeqeshi weqembu u-Eroy Akbay yena ogcona uPiri ngokunqotshwa kwe-Highlanders kumidlalo yayo emithathu edluleyo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.